Nya sesithwele nzima ngemva kwayizolo nje njengomva kwayizolo uchief ubiza abantu bonke njengechief njengenduna sahamba sayakhonale sayathola ukuthi uchief ukhankasela iruling party iZANU-PF ukuthi abantu abavotele iZANU-PF iba lokuhlambaza kakhulu kuma opposition party okokuthi mina njenge candidate ye opposition party uqonda ukungiqonda ukuthi no akufuneki ukuthi abantu bangivotele njengokansela so wasebiza njalo umhlangano okwalamhla ngeSaturday umgqibelo so baba khona abantu babuya njengokumhlonipha ukuthi ngumhlonishwa unduna baya emhlanganweni intezwisi usizi ngeyokuthi ngokudubeka okukhona ebantwini eZimbabwe sebafosela ukuthi bavotele iZANU-PF ngenkani abangayekela ukuvotela iZANU-PF baphoronyiswa ukuxotshwa esigabeni nginjenje kade sikhona ngibanjele ifoni ngunkosikazi lapho umbambisandla ukuthi ngingakhulumi ngoba siyaxotshwa siyakuyahlala nga njengoba sikhangelele ukuthi ukuzwakala ku ukuthi uvotele i-opposition kumele uqhotshwe mina njenge-candidate I've got support abantu bayakubona ukuthi imfanele yabo ukuthi bakhethe ibandla abalifunayo umkhokheli abamfunayo but ngenxa yakhonokho abantu sebesethusele ukuthi bazaqhotshwa esigabeni so konke lokhu kusizwisa usizi njalo besicela ukuthi lisincedise ukuthi likupublisheke emphakathini abantu baqine okokuthi akula muntu oqhotshwe omunye esigabeni sesidiniwe ngezano yabo so thina sifuna ukuthi sifake uhulumende oqondileyo kade sikhuluma nje ngendaba zamaschool fees uyaba promise ukuthi ukuvele kwedlula ama election ufuna ischool fees sesibhadelwe so konke khonoko intezwisa abantu baphila under ipoverty uphovu sibila bala mali so kodwa umuntu sebesekhangelela ukuthi angakhipha i-$20 US dollar yefunakala kuschool fees ukuthi uzababo ngakho konoko okusimangalisayo kakhulu ngokuthi uDA uDistrict Administrator ebesebuya ngapha ngaphansi ukuzokhankasela iparty kusizisa ubuhlungu abantu sebethukile baphoronyisa ukuthi bangazotshaywa bangazake bakubone lokuxotshwa esigabeni so abantu sebe philela evalweni so lokhu besifuna ukuthi lokhu kukwaziwe nguZulu wonke ukuthi akukho emthethweni induna le ifakwe kathesi isihlukuluzo okunye okubuhlungu ukuthi nxa sikhangele kutsho ukuthi umuntu lo kafakwanga ngokukhona esemthethweni ngoba nxa sikukhangele umuntu olobuvelo bobubusi kumbe induna siyikhangele njengomuntu ofakwa samuntu osendo aso osendo lo nxa singakukhangela ukuthi into ayenzayo isizisa ubuhlungu njengezakhamizi besimhlonipha ngoba ubuduna so bangakithi ngoba ngakibo so kumele ukuthi alungisise ahlale kuhle labantu bakhe yikade ngifuna ukuthi lokhu ngikukhulume eradio no baba Chris kwazakale kwaziwe ngumuntu wonke baba.